Lumbiko wethulwe isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba umnumzana Wang Wenbin ethi amajekiseni okuvikela ukumemetheka kweCOVID-19 alungiswa ezweni lakhe njalo bakwenza lokhu ukugcwalisa isithembiso sikamongameli Xi Jinping welizwe lakhe phansi kohlelo lokuphathisa amazwe asathuthukayo. UWenbin uchaze ukuba amazwe omhlaba kumele abambane ekulwisaneni leCOVID-19 ethi njengeChina bazaqhubeka besiza amazwe angabayanga lathuthukayo bekhangelele ukuba amazwe athuthukileyo lawo azobambisana labo ukuncedisa amazwe aswelayo. Udokotela omele ubulawayo udokotela Welcome Nyathi uthi abakatholi imibiko ekhuluma mayelana lamajekiseni basalinde uhulumende ukuthi atsho ukuba ilizwe limi ngaphi.
Hayi, thina konke kuko social media asikaboni any communication to that lokho. Even right now I'm from another meeting, there is no it's all social media. Asikaboni anything that is. So I think the government is still considering all options. So government is still considering the options. Which is really trying finance actually secured some funding. Government right now is still considering all the options and as the Minister of Finance said, it will depend on your availability and on the market. Issues the funding, the pricing, and efficacy of the vaccine. So I'm sure they are still just considering everything right now.
Ilunga ledale lephalamende lephumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ijekiseni ingakahlabi abantu kumele iyehlolwa e-University of Zimbabwe.
Sikhangele ngalolu ubhubhane lwe-COVID-19 sesizwile uhulumende ukuthi iChina ifuna ukudonethela iZimbabwe i-vaccine. Njengabantwana beZimbabwe sikhangelele ukuthi nxa ivaccine ifika ingakanikwa abantu njengenhlala yenza ayihanjiswe e-University of Zimbabwe bayehlola ukuthi ilungele yini imphefumulo yeZimbabwe. Nxa kuyukuthi ilungele basazise ukuthi hayi ilungele abantu sebengayithatha i-vaccine leyana ngoba nxa singayisebenzisa singazange siteste ukuthi i-right kungayi-rightanga sizablema bani njengoba abantu laba ngabantu abakhathana but nxa sesiblema abantu bethu abaye babavetestile njalo ku-right njalo engakuxwayisa abantu ukuthi nxa kukuthi esiphumile impumelo yokuthi i-right i-vaccine yana abantu abahambe bayehlaba ngobuningi babo ngoba siyananzelela eZimbabwe i-economy yethu kayenzi ukuthi abantu batshone behlezi i-economy yethu ivumela abantu ithi bangene bazisebenzele ngoba abaningi baphila ngokuzisebenza.
Amanye amazwe azathola lolu sizo abalisa iPakistan, iBrunei, iNepal, iPhilippines, iMyanmar, iCambodia, iLaos, iSri Lanka, iMongolia, iPalestine, iBelarus, iSierra Leone, leEquatorial Guinea. Amajekiseni azaphiwa iZimbabwe abika engalungiswa inkampani eSofarm leSinovac njalo asethunyelwe emazweni abalisa iUnited Arab Emirates, iBrazil, leChile. ELeChina libike njalo ukuthi lihlela ukuphathisa amazwe aphose afike amachumi amane 38 asathuthukayo kuhlandla elilandelayo lehlelo lwayo lokuphathisa amazwe asathuthukayo isebenzelana lamanye amazwe omhlaba phansi kohlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eyeWorld Health Organization iWHO olweCOVAX. Umbiko wabeChina uphuma ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eyazise ukuba abenhlanganiso ezizimeleyo sebethembise ukubapha uncedo lwezigidi ezingamakhulu edlula amabili zamadola eMelika okuyimali yokuphathisa umsebenzi wokumelana lemikhuhlane enjengeCOVID-19, owechukela, oweBP leminye. Limali igoqela izigidi ezingamachumi aphose efike amahlanu amadola i-$49 million eyanikwa iZimbabwe isuka esikhwameni se-Global Fund esiqalile ukusetshenziswa ithengela abakumsebenzi wezempilakahle impahla yokuzivikela kulolu bhubhano e-personal protective equipment lokuthenga imithi lokusebenzisa ukuhlola i-COVID-19 ama-test kits. Yena ngokwakhe uhulumende uthi ulezigidi ezingaba likhulu zamadola eMelika eyabekwa eceleni yokusebenzisa ukumelana legciwane leli. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.